Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 30 kumpandula 2018 ngutungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
umsebenzi lokuqalisile usekuqaliseni abantu baba hlungu kakhulu amanxeba akhona kudinga ukuthi lapha sinanzelele sihloniphe lokho.
Ifilimu yeGugurawundi ethulwe kobulawayo izolo ichiye abantu abaningi behlengezela inyembezi njalo besithi loludaba kumele lulungisiswe ukuze kwelatshwe amanxeba alokhu ebhibhidla. Sile ngxoxo njalo lomqoqi wale filimu omnumzana Zenzele Ndebele. Kwezemidlalo abalandeli veqembu leDynamo sibawisa ezimathonsi ngeqembu labo elilakho ukugunyolwa kusigaba sePremier Soccer League lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ifilimu emayelana ngombhuqazo weGugurawundi ethulwe kobulawayo izolo ichiye abantu abaningi behlengezela inyembezi lapho besizwa ucuku olwalusenziwa ngamasotsha kamnumzana Robert Mugabe kanye lamadistensi ebantwini. Bathe lolu daba kumele lulungisiswe ukuze kwelatshwe amanxeba alokhu ebhibhidla. Kubika intatheli izindaba yethu uBathabile Masuku.
Ababone ifilimu leyi izolo bagoqela uZulu jikelele abakhokheli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo abameli benhlanganiso ezizimeleyo kanye labe commission abona ngokuxolelana elizweni iNational Peace and Reconciliation Commission. Ifilimu le iqoqwe intatheli izindaba yakobulawayo elodumo umnumzana Zenzele Ndebele phansi kwesihloko esithi Gugurawundi Genocide 36 years later. Ifilimu leli lichiye abanye behlengezela inyembezi lapho besizwa abantu bekhuluma ngokwabehlelayo iningi belikhala ngokuthi lalithwaliswe nzima ngamasotsha kamnumzana Robert Mugabe awe 5 Brigade kanye lamadistensi. Omunye owesifazana okuli filimu ongathandanga ukubethwa ngegama uvezwe ukuthi wachithekelwa ngumendo umyeni wakhe wamshiya ngoba wayehlala ebanjwa iganyavu ngamadistensi enyangalinde. Omunye njalo obethwe kuphela ngesibongo uJiani uveze ukuthi ungomunye wabantu ababegcinwe enkambeni yeBhalagwe ngamasotsha kaMgabe lapho okwabulawa amakhulu abantu bajikelwa emgodini. UJiani uthe amadoda ayechiswa amaphambili ngama-CIO besetheswa icala lokugcina ama-dissidents abanye bahle befe. Omunye njalo owesilisa uNdlovu uveze ukuthi yena waqunywa indebe yomlomo wangaphansi kanye lendlebe yi-5th Brigade wachaywa waqaleka amasotsha asebamba umkakhe iganyavu kanye lodade wabo. Lezinye ezinye zezehlakalo ezikufilimu leli ezichiye uZulu edanile kanti abanye bethukuthele besithi udaba lweGugurawundi kumele lulungiswe. Induna uFelix Nhlanhla yamangwe Khayisa Ndiweni uncome ifilimu leli wakhuthaza njalo amalunga eNational Peace and Reconciliation Commission ukuthi alubambe kuhle udaba lolu ngoba abantu abaningi lokhu befuthelene.
Umsebenzi lokuqalisile usekuqaliseni abantu baba hlungu kakhulu amanxeba akhona kudinga ukuthi lapha sinanzelele sihloniphe lokho lakho silalele bona abantu abanxeba ukuthi kubhlungu kangakanani kufutha ngapi basitshele kube yibo wathatha into yonke le ephambilini.
Amalunga eNational Peace and Reconciliation Commission abekhona abeyisithupha okugoqela umgcini sihlalo wayo uMasole Nari omunye wamalunga ali commission uhozwe nguZulu esithi kamelanga abekhona ngoba engowesishoneni. Omunye wababone lifilimu ngumnumzana Khumbulani Mlawuzi yena osole ikhomishini yezokuxolelana le esithi akulalutho olukhanyayo engalwenza ngodaba lweGugurahundi.
Kodwa bengilesimlayezelo lo kupresident Mnangagwa ukuthi kakhangelisise likhomishini. Sicela ukuthi ama perpetrators of this genocide kungazi kwaba yibo abakhokhela likhomishini. Akakhethe ikhomishini enjengale ayikhethele abantu ababulewe mhla ka 1 August.
Phambilini kokubukiswa kwayo, amapholisa ake azama ukuvimba lifilimu kodwa yethulwa ngemva kokungenela kwekhomishini le eyezokuxolelana. Ngalokho, umnumzana Mbuso Fuzwayo owebhethu likaZulu uthi bayathokoza.
Kakhulu sibonga ikhomishini ye-NPRC ukuthi uhulumende sezama ukuvimba. Yaba yiyo buza ukuthi kuvinjelwane. So incedise kakhulu ukuthi lo mkhosi walamhlanje uphumelele okuyikuthi sikhangelele ukuthi uma bekwanisa ukuthi laba bethi flex their muscle.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi Reverend Useni Sibanda uthi kumele ikhomishini le yeNPRC isebenze lenhlanganiso esezilesikhathi zisebenza ezigabeni.
Bona iNPRC abaqhithuva kodwa into eqhakathekileyo ukuthi iNPRC yona iyoda isozikwanisa. Kumele ukuthi sisebenze labantu abavele bekhona esigabeni. Lenhlanganiso esivele sisebenza esigabeni iyokuphela indlela engasetshenziswa ngayo.
Abanye undebele akhuluma labo kule film bagoqela umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa, umqondisi wamafela trust umnumzana Zefania Nkomo lowaye ngumqoqi wenhlelo wezipra umnumzana Mishek Velaphi. Inkosi yamandebele umnumzana Bulelani Khumalo ngomunye wababone le film izolo njalo ubikwa ecotjiwe ngudlu ukuba yinkosi. Umnumzana Ndebele uke wethula inye njalo ifilimu emayelana ngombhuqazo weGugurahundi eminyakeni esanda kwedlula elesihloko esithi Gugurahundi a moment of madness. Abantu abafela kulumbhuqazwe becobodiswa ngamabutho kaMgabe eMidlands leMathebeleland babiwa besedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje sixhume umqoqi walifilimu umnumzana Zenzele Ndebele sambuza ukuthi ubejongeni kahle kahle.
Injongo yami ukuthi khulume ngendawo yeGugurahundi kodwa kube le solution ebakhona. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe kungaba nzima kakhulu ukuthi laba abakwenzayo behanjiswe kumbe ekhoti kumbe ejele njengoba kuyibo abaningi bakhona ababusayo. But ngibona ngani kukhona ongenziwa especially for abantu abalinyazwayo ngesikhathi seGugurahundi abafelwayo. Kulabantu ababekaba abobaba kumbe amadoda kumbe omkabo whoever oyesesotheni wabulawa ngaleso sikhathi. Bayisivu sebenzi wabulawa abangatholanga amapentshe nabo. Bona ngani into engalungisiswa leyo lula nje ungazange kwaba le nkinga.
Abe komishini ekhangelane lokuxolelana iNational Peace and Reconciliation Commission ababone lifilimu ekwethulweni kwayo izolo bathene.
For the first time bathole information enye mhlawumbe abangakaze beyibone ukuthi into eGugurahundi le inxa sikhuluma ngayo ayisiyo into yepolitics. Bona ngani bazasuka lapha behambe behlala phansi bezama ukuthi bethole indlela zokuxazulula indaba leyo. Bona ngani most of them we really moved about the issue and the really deeper understanding with the skhuluma eGugurahundi skhuluma ngani ngoba isikhathi abantu esingenxa abantu bekhuluma eGugurahundi bacaba ukuthi nje hayi kwakuyinto phakathi kwamashona lamandebele, but it's more complicated than that.
Okhulume lenhlangothi zonke kulifilimu, okhulume laba bengama dissidents wazokhuluma laba beku 5 brigade ababe ngama dissidents bona bathi
uzananza ukuthi kukhona undoda engikhulume layo laphana othiwa nguHilary wayeku kudistant lapha okhuluma ukuthi yena waba lidistant ngoba wayehlukuluzwa. Ye, siyakwazi ukuthi bakhona futhi abanye abantu ababengama-distant ababehlukumeza abantu. So ngibona ngani some of these issues ayisibo wonke umuntu waye lidistant wayengumuntu o-right. So labo bahlukuluza abantu kuningi okwenzakalayo. So wonke umuntu uka-explanation yokuthi indaba ayenza lokho ayekwenza.
umnumzana Zenzele Ndebele ngumqoqo wefilimu emayilana ngompuqazo weGugurawund ethulwe koBulawayo izolo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika eziphumelele kunhlangothi zempilo ezijiyeneyo ziphiwe imivuzo inhlanganiso yeZimbabwe Achievers Awards izolo. Intathelizindaba yeStudio 7 uMavela Simhlanga Nyahuye uphiwe umvuzo wokuba intathelizindaba esebenze kuhle enkundleni zobulembu lonyaka. Umnumzana Philip Pamu uthole isicoco kuhlandla labosomabhizimusi, kwathi umnumzana Chaka Ngwenya wathola isicoco kuhlandla labahlabeleli. Umbuthano lo ungenwe ngumeli weZimbabwe eMelika umnumzana Amon Mutembwale, siphathamandla sebhanga leStewart Bank umnumzana Lansi Mambondiyani. Singene kuhlandla labasakhulayo silo Mike Wobe weStudio 7.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wabe. Lamhlanje sithinta indaba zebhizimusi njalo ezomnotho. Sixoxa lomnumzana Tafara Makaza, yena ongusakhulayo owasungula inkampani yona elenjongo eyokuthinta indaba zetransport izimtaxi. Masambeni kuye siyezwa okunenge. Makaza, ngiyakwamukela kuhlelo budi, unjani?
Ngiyaphila mina, linjani khona ngapho eAmerica?
Hayi, thina siphilile. Makaza, awungitshele okunenge ngale nkampani yakho.
Alright, so izimtaxi i-app ukuthi nxa ufuna ukubiza i-taxi ulapha koBulawayo, uyaphomba ukudownloada i-app yethu ku-Google Play Store, then ungahamba ku-Google Play Store, then uzadownload i-app yethu, then nxa usufuna ukubiza i-taxi uyaphomba ukubhala lapho osukela khona nalapho ofuka khona. Ungayenza njalo u-driver we-taxi uzabuya ezokudobha khonapho.
Njengoba i-data iyabiza imali enenge kwele Zimbabwe, nxa umuntu engelayo i-data, ithuba likhona nalo ukuthi angayithola i-taxi?
Ya, nga ungela data efonini yakho ungavula i-app yezani, uyabona lapho ungafonela khona i-customer support, then bayakuncedisa khonapho ukuthi usheshe bekubizele i-taxi yakho even ungela data.
Hayi, siyakuzwa bhuti. Okwamanje isimo somnotho asimangi kahle kwele Zimbabwe, eningi labantu abaphila bephetsheya bayesaba ukuyovula amankampani kwele Zimbabwe ngenxa yesimo somnotho. Awungitshele ke ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuvula inkampani kwele Zimbabwe?
Mina ngakhulela khonapha koBulawayo, ngafunda eMpophoma, kodwa ngathi sengihamba e-America ngaqalisa ukufunda ngendlela i-technology esingayisebenzisa ukuthuthukisa izinto ezinjengamabhizimusi. So ngathi ngibuya lapha mina ngananzelela induku ezisebantwini, ngase ngikhangela lami ukuthi emazweni njengase-America i-technology enjenge-Uber isiyitshintsha izinto ngendlela emangalisayo kakhulu. So ngathi ngibuya lapha ngabona ingcono lami ngiqalise ukuqalisa ibhizinisi lami la.
Udubo lokuswelakala kwemali kuyathinta na ibhizinisi lakho?
Yeah, so now ngela cash iAPTA yenza ukuthi ubhadale i-cost.
Right. Silokhu sikudaba lunye sixoxa ngesimo somnotho. Siyamuzwa uMongameli Emmerson Mnangagwa eboda emazweni ehlabela le ngoma yakhe esithi Zimbabwe is open for business. Uyakhuthaza na ukuthi abontanga abaphile emazweni ukuthi bavule amankampani abo kwele Zimbabwe?
Yeah, ngiyabakhuthaza sibili ngoba khathesi vele ukucalisa ibhizimusi akusahluphi. Amalanga amabili uyakwazi ukuthi ube le bhizimusi lakho liregister i-government. So khathesi ngibona ngani bayazama sibili ukuthi ukuvula iminyango ukuthi abantu beqalise amabhizimusi abo.
Abosomabhizimusi-ke labo abadabuka kwamanye amazwe, labo uyabakhuthaza na ukuthi bayenze into efanayo?
Mina ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi bebuye ngoba thina vele eZimbabwe siyaziwa ukuthi sifundile. Baningi abantu abavela eZimbabwe vele emazweni abayaziwayo ukuthi bona bayathuthukisa sibili ama-economies lapha abayabe khona. So ngithi bona kumele besinike ithuba nje lokuthi thina lathi sizame ukuqalisa, then besinike i-support.
Kule Zimbabwe kulamankampani amabili engilawo ulwazi ukuthi ayenze ibhizinisi efanayo ngenkampani yakho. Inkampani yokuqala ibizwa ngokuthi yiWindy, esibili yona ibizwa ngokuthi G-Taxi. bese kubuya eyakho izim taxi. Ukhona umehluko na phakathi kwalamankampani amathathu?
Yes, into yakuqala khonapho i-market. Ngathi ngiqalisa mina njengomuntu owakhulela koBulawayo, ngathi sengihamba lami eHarare khathesi, ngase ngibona ukuthi kulapho G-Tax, kodwa mina ngizange ngize ngakho lapha koBulawayo. So mina abo ntha ngcono lami ngiqalise ukuba le taxi koBulawayo. Njalo thina i-FFS taxi ayiqedi i-data.
Hayi, tafara isikhathi iso sesiphelile budi, ngilethemba lokuthi abalaleli bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lathi kuhlelo.
Lami ngibonile.
Mthwakazi omuhle, limzwile umnumzana uTafara Makaza, nguye owasungula inkampani ebizwa ngokuthi Hizim Taxi. Abafisa ukumsekela umfana lo, hambani ebulenjini bokuzilibazisa ekhasini labo ele Twitter, lizathola ulwazi oluthile @ZIMTAXI, yoni username yabo. Kwanele kwalamhla, masibane ngevikezayo, olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMichael, sengilishiya ke ngisithi libe ngevikele shukela. Bye bye.
Siyabonga Big Mike, singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siletsha helidala uGibbs Dube.
Sigcina amasiko wethu, ongakusenziwe mandulo. Sigcina amasiko wethu.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lokukhahlanyezwa kwabomama ezindlini. Lapha ke silo nkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Israel, nobaba uEzra Jesus Banda, umsakazi olodumo.
Ungabona umuntu esezefika esikhathini sokuthi ikakhulu omama. Ungabona umama esefike ukuthini, usesithi noma ubabemfaka isandla buyisele. Yazi, before lo muntu umahlulele ukuthi ungumfazi onjani, ngumuntu onjani, akuhlale la ephansi ulalelisise indaba yakhe. Uzobona ukuthi ungahlala la ephansi umlalelisise kahle, uzobona ukuthi ezindlini lapha kukho lula babaduve.
Yes.
Obaba laba basakwazi ukuhlonipha omama.
Yes, siyakuzwa kakhulu. Nansi indaba khonapho kitshisa.
Yes, into ekhona nxa esithi uMabhebhe ngiyayizinto ayikhulumayo, kodwa nxa ubona ukuthi kakusayenzi, bakithi impilo iqhakathekile, phuma uhambe. Ungabona intwanga kwakho singabe uthithi sifohlile osekhombile, phuma umtshiyane laye kuhle, ngoba kunenza gcina usejele kumbe usumbulele abantwana abasebenzise nabantu. So okuqhakathekile edube ukuthi abenze usulaze ngitshiloyo, akufika lapho mbuye iceba khona kuba bakazi umbuye ekhuluma ukuthi hayi fahluphana nobani. So uthi njiwana sisodwa khona ngalo sule nhloni ebanganini ngendaba yepressure ye-social media lento zonke, hhayi angeke ngenze songumfazi usiyathawa ubulale kulokuthi uchiye nje usihambele.
Khona ungathiya usihambele thisa, kuyabe kuncede ngani? Ngoba uyabe lokhu ukhumbula khona ngalo mtshato phela lokhu khona lokhu misiwe.
Kulomunye umuntu okwamfundisa ke uprofesor Montela wathi ke nxa usehlukana lo muntu othandana naye, ungacabangi izikhathi ezinhle kuphela esithi i-good times. Cabanga ububi abenze bona, uyagcina ephilile enhliziyweni yakho kancane kancane, ugcina ukhohlwe ngayo. Kodwa yikho ubona abazane lokho bebuyela endodeni lana, kodwa isahlukumezwe abuse ibile endodeni, ngoba lokho icala izikhathi ezimnandi ababelazo kudala. Wena cabanga isikhathi esibi okuhlukumezwe okwenziweyo uzakhohlwa ngayo.
Mabhebhe, kunjalo?
Ngiyavumelana naye ubaba uSibanda lapho. Okunye mina omama ngibona ingathi kulungile lakho ukuthi sike sifunde ukuzimela esingathi thina financially, ngoba mangithi ngiyakhangela zonke lezi nkinga eziningi, siyazi umuntu angakuhlukumeza ma ukwazi ukuzimela wena wedwa, ukuthi noma ungathusa uthatha abantwana usofulathela, uyakwanisa ukuthi ubabhadalele school fees, uyakwanisa ukubhadala kumbe indawo yokuhlala lapho ungahlala khona labantwana, uyakwanisa ukuthi ubagqokise. Uzathola ukuthi esikhathini esiningi ungathi ukhangela ama-cases wona lawo omama abakwanisayo ukuphuma esikhathini esiningi emshadweni yona le bahlukumezayo, ngomama abazimeleyo financially. So kwesinye isikhathi kusuke kungaseyilo thando, kodwa sokuludubo ukuthi usucabanga ukuthi kambe ngizophuma labantwana bonaba bese ngibathini, siyahlala ngathi balale bedleni, ezikolweni-ke ngizoyenze njani. Kodwa omama I think kuyadingeka lathi ukuthi ke sifunde ukuzimela, angiphikisi iminwe kayilingani, abadala batsho njalo vele. Akutsho ukuthi ma omunye umama ekwanisa ukuthi yena asebenzele abantu bakhe kutsho ukuthi wonke umama uzokwanisa. Kodwa iqiniso yilelo ukuthi omama abaningi abahlukumezwayo behluleke lokuphuma emshadweni basuke bephoqelelwa yisimo semali.
Ye, kwa nampi mali, ya izwa sivili baba chisa, yu ngazani kuyahlupa. Kwa tu vale kwa nampo ke amafichani baba ezwa chisa sivili.
Eza, tando uti ngucho ubo mama ega kulungwa, ibaba sarabe nga maa 15, miskatezine nga kwa vichayuwe. Kala uzitande mama, uzitande wena wako nga tandilo wako, uwondu ya tando nga nani. Uko zina kukumezu, uwono uti, hai, bageti, ayusimi ngedwa engihlukumezwa kodwa ngingaphila impilo enhle la ngawuthabekezela kakubekezelwa ungabona umuntu ekufaka isandla flathela ovarelise ungabona kusasebenza endlini kumbe ecansini alisazwani yonke indawo shiya uhambe uwezike ulondoloze impilo yakho ulondoloze abantu bakho laye lwana umuntu umlondoloze azihambele yethu
mabhebhe ciba khonapho
bodade wethu labanye omama abangabe bengizala umuntu angavele aqale ukufaka nje isandla kanye ngeke wama omama fundani ukuthi ungabona evele eqala ukufaka isandla wosuqalise khona lapho ukuthi uplane impilo ukuthi wenza kanjani ngoba ngeke ame yili qiniso likhona abaningi abaqala baqala ngempama uqala ukuthi uhwa ngempama ubekezele kasani yibo bona laba abantu abaqinise kubulala ekugcineni
lo ke ngonkosazana Vivian noma la ngabhebhe isizalwane seZimbabwe esihlala kule Israel Benkuluma njalo lo baba uEzra Chisa Sibanda eliyamazi bile umsakazo lodumo. Baba Sibanda ngiyabonga kakhulu.
Ngibongela kakhulu Dube.
Yeah, mabhebhe ngibongela kakhulu ngadinga kusasa mama.
Ngiyabonga lami Dube baba.
Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilana.
Owangusenziwe manje. Ligcina masiko wethu.
Sile tembali lukholisile uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa
usiphatheleni namhlanje
liviki mfuna sikhangele indaba eqhakathekileyo indaba yokuxolelana indaba yokuthi kuyamele kwenziweni ukwenzela ukuthi umuntu asuse umthwalo wokonelwa ngumuntu. Ngibala kuMateyu ichapter ingeka 5, ngibala ngisukela kuvesi eka 43. UJesu lapho yakhuluma uthi yena, lezwa ukuthi kuthiwa thanda umakhelwane wakho, kodwa uzonde isitha sakho. Kodwa mina ngithi kini, thanda izitha zakho, babusise labo abakuthukayo, benzele kuhle labo abakuzondayo. Bathandazele labo abakusebenzisa kakubi njalo lalabo abakuhlukuluzayo ukwenzela ukuthi lina libe ngabantwana bakababa wena osezulwini ngoba yena wenza izulu lelanga libe phezu kwalabo ababi lalabo abahle ngakholwa abantu abaningi nxa sikhangele indlela esicabanga ngayo emhlabeni ukuba nxa umuntu ebonele kumele ukuthi uthole indlela yokubuyisela ububi lobu abenzileyo kuwe indlela esakhuliswa sicabanga ngayo indlela njalo umhlaba ocabanga ngayo kodwa lapha sihlangana lo Jesu esijengisa enye indlela indlela yokuthi esingaphila ngayo indlela esingaphila ngayo ibe ngumfanekiso okaNkulunkulu siyakwazi ukuba uNkulunkulu thina usibizela ukuba sibe ngabantu bakhe ngakho uJesu lapho yakhuluma ukuthi njengoba lena lizisho ukuthi lingabantwana bakaNkulunkulu lapha emhlabeni kumele ukuthi indlela elenza ngayo izenzo zenu leliphila ngayo ibe ngumfanekiso owezulu ibe ngumfanekiso ukuthi uNkulunkulu ubamba kanjani izinto eziyabe sinjalo ngakho ngathi into ehlukuluza abantu abaningi yikonelwa ngomunye umuntu nxa omunye umuntu ekuphambanisile kumbe ngendlela akhulume ngayo kumbe enze olunye ulutho olubi. Siyakwazi lokhu kungasukela entweni encane enjengokuthi umuntu uthethe olunye ulutho lwakho wayekela ukulubisela. Kungasuka ezintweni ezincane ezinjengokuthi umuntu engabe ekhulume ibala elikukhubileyo kakhulu engananzeleli kumbe enanzelele. Leyo nto ingakwenza ukukuzonda uthukuthele kube ngokunye. Kodwa ke ingaba yinto enkulu kakhulu engafana nalokuthi umuntu lo angabulala isihlobo sakho, umuntu lo angafika agamula ubabakho, umuntu lo angaba ngumuntu obambe umuntu omaziyo ngenkani, engabe kumbe embambe wamthathela imali, engabe kumbe embambe wamusa emacansini okwenkani, umuntu lo engavumi esikuthi ngesilungu yirephu. Ngakho ke umuntu onjalo umxolela kanjani? Kodwa siyathola lapha ezwini likaNkulunkulu ukuba uJesu usinika umlayo, uJesu usinika indlela ekaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi abalaleli bananzelele ukuthi nxa ungaxolelanga omunye umuntu, uyathatha umthwalo osindayo ube phezu kwenhliziyo yakho, ube phezu kwamahlombe akho. Lo mthwalo uzawuthwala ke impilo yakho yonke. Engxenye ukhona enhliziyweni yakho ubulokhu uzondela umkakho, uzondela abantu abakho, engxenye uzondela umakhelwane. Namhlanje bengifuna ubakhulule enhliziyweni yakho, ukhulume ngomlomo wakho ukuthi ngiyabaxolela. Khonoku kukwenza kuphela kuza kukhulula, kuzaletha ukuthula phakathi kwempilo yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeneni. Baba, ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu olomthwalo wokuzonda, olomthwalo wokuthi kakwanisi ukuxolela abanye, ukuba wena ngomoya wakho oyingcwele bathinte bethole indlela yokuxolelana, bexolelane labantwana, izimuli ade zisilwe, abantu bengasakhulumisana okweminyaka eminingi. Siyathandaza uba Nkulunkulu kube nendlela yokuthi bakhulumisane kusukele kuzwini izwi lakho, ngoba izwi lakho lelamandla, izwi lakho liyaguqula. Egama likaJesu siyathandaza.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisipanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Abasekeli beDynamos bawisa izimathonsi phezu kweqembu labo elilakho ukugonyolwa kuPremier Soccer League lonyaka ngemva kokubhaxabulwa yeFC Platinum nge-2-0 izolo. Zimbi indaba mpela kuDynamos. Impumela yemidlalo ebikhona lamhlanje imi kanje. Bulawayo Chiefs 1, Nekrut 1, Cape United 0, Highlanders 0, Chapungu 1, Shabani Mine 0, Herentals 2, Motare City 1. Amambazo amnyama egqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi ethi singabantwana abancane. kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo inkulu ngowenu untungamili inkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.